Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 19 kuNhlolanja 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi lithi selibhidlikelwe izakhiwo, izilimo kanye lempahla ezichiyeneyo ngenxa yokuna kwezulu lesikhukhula elibangelwa ngumoya we-cyclone Dineo. Ibandla lezanu PF lithi asasemaphethelweni amalungiselelo okuthakazelela ilanga lokuzalwa kwaMongameli Mugabe ele 21st February movement eMatopo lanxa abanye belensolo ngaleli dili.
Asiyi ku-birthday celebration nje, i-movement siyacupha ulwazi engithini engubaba uBarack Jimkhala. Njengolutsha obethi ufundile ubaba uMgabe yukuthi wona mana uqonde ngezikhathi zonke, ume eqinisweni ngezikhathi zonke.
Iningi lilokhu lisola amazwi kankosikazi Grace Mugabe akhomba ukuthi umkakhe uMongameli Robert Mugabe uzancintisa kukhetho oluzayo kumbe abuse lanxa eseyisidumbu.
Umama ongelandaba lesizalwane seZimbabwe kawusoze ukhulume ngokubusa kukaMgabe sefile, ngoba sikhuluma kathesi uye kuleka ukubusa ngishephila. Mayeza akhuluma ngokuthi angasibusa efile, yikwehluleka ekukhulumeni njengabantu elalelwe yisizwe sonke.
Sizakuzwa eziphathelane labatsha kanye lezokholo kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Iningi lithi selibhidlikelwe izakhiwo, izilimo kanye lempahla ezichiyeneyo ngenxa yokuna kwezulu lesikhukhula elibangelwa ngumoya we-cyclone Dineo. Ugatsha olubona ngezomkhathi elizweni olweZimbabwe Meteorological Services luthi izulu le-cyclone le selifikile elizweni lanxa lingaselalaka olukhulu njengalapho lisavelela eMozambique. Izigaba ezikhangelelwe ukutota kakhulu ngenxa yaleli zulu zigoqela iMaswingo, iMidlands, iMathabeleland North leSouth, koBulawayo kanye leNyamandlovu. Iningi labantwana abavela kulezi izigaba babikwa bengasayi lezikolo njengoba imifula, uGwayi, uBubi, uChangani, loMbembesi bengachapheki. Ibandla lezanu PF lithi asasemaphethelweni amalungiselelo okuthakazelela ilanga lokuzalwa kukaMongameli Robert Mugabe ele 21st February movement eMatopo kuyona le iviki. Lokhu kwenzakala iningi lisithi akulunganga ukuthi kube le dili kulindawo ngoba iseduze leBhalakwe lapho kubikwa kwaphoselwa khona abantu ngesikhathi seGugurawundi ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Ukucubungula lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezokulima kanye lezamasiko, esiqale ngokumbuza umbono wakhe ngokuthi ibandla lezanu PF lidinga inkomo kanye lemali emphakathini ukuze liqhube leli dili.
Kanti njalo zona inkomo zifike phelizulu lingakani. Ngubani ongakhupha inkomo yakhe esibayeni akuya kwenza idili? Abantwana bebulawa yindlala, kufuneka izikulu fees. Ufuna ukuthi abantu balime. Owenza idili angene esibayeni sakhe ahlabe ezakhe inkomo, athutheke leyo nyama abantu bayezidlela. Lapha kithi emaNdebeleni inkomo yimpilo yomuntu, khayiphongukulahlwa nje mahlayana. Abantu kabalindeleza inkomo zabo, bagcinela inkomo zabo zonke ezilutshane zasalayo ezinezibulawa yindlala.
Nxa kuyukuthi baqophe labo abavele bele mhlambi emkhulu kumbe abafuna ukunikela ngenhliziyo zabo ke.
Izolo lokhu bebesithi amakhansela kababuyele emawadini abo khonapha eGwanda, umuntu ngomuntu akube idola, uyayithetha abe idola yomuntu vele idola yakhona. Nabafuna ukunikela ngobani ngxenye ngabebandla lakhona kumbe izihlobo zakhe nomnini dili lowo, ngabakwenze ngasesele ngabayekele ukukhwela phezu emntaba besitela izinto ezingelani lomphakathi.
Yes, sizwile isiphathamandla sebandla lezanu PF omela eMatopo uzana nevakhanye esithi abantu ababanjwa ngamandla.
Akula zaqiniso lomlimi lenyoka lolo olumbaxambile. Ubuye wathi yena ngemva kokutsho lokuzwakala engathi umuthi wendoda. Wathi abantu abakhumbule abalamapulazi ukuthi lamapulazi avela ngathi. Anti kwethusela abantu khona lokho. Anti kuyabe sekufana lokuthi sizokuthiwa abantu sebeluma isandla esibasizayo. Angaze agcigciza esethuthela abantu engathi ukhuluma into enhle. Kuvele yena khanyelowo labafowabo ngabayisusi into lemadojeni ngoba imadojeni isesele ndaba ebhibhidlayo ebhalagwe. Isemadojeni lanxa betshintshile sibe seSodoma labo kwakuseSodoma kona. Yilokhu imadojeni. Ngabe into liyenzelwe anti vele idilo omuntu lenzelwe emzini wakhe. Hayi khona libe lithutha amadokodo lisiyalelana.
Imathi Saudi yonke akumelanga idile libe khonapho.
Nxa bona labo okuthi yiba bakwenza babuye bazobuye bazodansa basine endaweni yona leyo. Hayi kakulunganga kakukhwabitheki kuyenyanyeka. Abantu bezwa ubuhlungu kakhulu. Abazali nxa bedlula besiya khona lo kubomaphitha kona eBhalakwe babone nanzi izimota zabantu abangabo kuza bayagida bavula amawayilesi wavulele phezulu kuvuse amanxeba izolo. IMatopo ayiyekelwe lezinye izindawo okulele khona abantu ababulawa ngumbhuqazwe kuze kulungiswe lolu daba.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezokulima kanye lamasiko sixoxelaye eseGwanda. Silokhu sikudaba olufanayo sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF njalo emela iphelandaba mpophoma edale lephalamende yena othi ungomunye wabahambayo kuleli dili njalo unikezile izipho zama-donations okuqhuba lumsebenzi lanxa engasoze azithi bhadla emphakathini.
Nxa sisiya ngale abantu kabazwisise ukubana asiyi ku-birthday celebration nje i-movement siyacupha ulwazi engithini engubaba kwaRaj Mgabe. Njengolutsha esesiwufundile kubaba uMgabe yikuthi bona mana uqonde ngezikhathi zonke ume eqinisweni ngezikhathi zonke ungabi uthathayose uthathekile imota yamabhimu. Inkathi zonke sihamba sisiya kuma-movements lawana sesifunde okuningi ngempilo langembali ekababa wethu uRaj Mgabe.
Lina inkokheli yabandla lezanu PF kakhulu eseMatabeleland lizwa njani nxa abanye benu kuzigaba ezifanayo bevusa udaba lwegugurawundi lokuthi indawo liyana kwabulawelwa abantu akulikhathazi?
Sakuthola khonoko nami nginje nginazo izihlobo ezaqhuqunzwa zabulawa indaba yegugurawundi sibili. Ngiyazibuza mna yini kanti abanye bethu kusuka kuthini? IMatopo namhlanje nxa isithi iyaziwa ayaziwa ngoba ngenkosi yethu Mzilikazi olele khaphana futhi iyaziwa ngosisi John Rhodes. Abantwana bezikolo nxa beshiya khaphana bafika beshiya ku-World View khaphana engcwabeni kasisi John Rhodes. Kodwa akuna muntu wakithi osewakhala ngakho khona kanti kodwa namhlanje upresident uRaj Mgabe ongumuntu omnyama njengathi singaxolela ikhiwa sihlele ukuxolela owethu umuntu omnyama siyabesise ngabantu bani.
Kodwa abanye bengathi yena kakaxolisi.
Mina ngokubona kwami I think waxolisa. Ngiyakhumbula abaningi bayakwazi ukuthi kunomusho lwana okhuluma kathi it was the moment of madness. Owade sokuhlelekele ukuthi khona ingatsha zikahulumende ezazifakwe phakathi ubana zilungise into lezi zilungise kuhle ukubana abantu bakhumisane imlotha. But unfortunate thing ukuthi thina sivumela ukuthi ama-politicians abavela especially esandleni sakhona le emashoneni babuye lapha bezosebenzisa into egugrawundi ukuthi bavule amanxeba ethu lapho sikuthatha esibili sitshaya izandla usangiraya ngabo ukhuluma ngakho umanjulu kade ezilayi sebuya ukhuluma ngakho kodwa yena wayevele ekhonangani kuzanu jongwe yangona not even zanu pf zanu pf anti sokubambane izaphu le zanu jongwe lapho wayekhona kujonge yangkhona eyiyo esezinto zona leziyana kodwa namhlanje sekuya lapha ngobulawazi zokukhuluma ngakho sesitshaya izandla sesiqakeza sesibona ngantu asokumangalisa. Hhayi thina sodwa kumele sihlale phansi sibe sesibiza uhulumende abuye-ke ngogatsha lwakhe olwe-national healing and reconciliation kube yinto yangakithi eyangapha ezayenza ukuthi thina sibe le healing yangkhona sibe lolo ukuxolela kwangkhona lolo ukompaseto kwangkhona kuphuma kithi akho ndikuye lo muntu okuzayo lapho ngiyala le.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le Central Committee kubandla le ZANU PF njalo emela iphelandaba mpophoma edale le parliament sixoxela ye ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya izandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lelunga lebandla leMDCT umnumzana Mthokozisi Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga mntungameli.
Sibone unkosikazi Grace Mgabe ekhuluma amazwi ngolwesihlanu lapha emhlanganweni wakhe sithi lanxa uMgabe engaze efe kungakenziwa ukhetho uZulu kumele avotele isidumbu sake kuphela ngoba nguye yedwa umuntu olekhono lokukhokhela ilizwe leZimbabwe. Uthini ngalawo mazwi?
Ngendlela uGrace akhuluma ngayo kuyangitshengisela ukuthi ngumama ongelandaba lesizalo neseZimbabwe. Kawusoze ukhulume ngokubusa kukaMgabe sefile ngoba sikhuluma kathesi mntungameli uMgabe ngumuntu ofileyo. Is a moving a dead body. Uyehluleka ukubusa ngijephila. Mayeza khuluma ukuthi angasibusa efile. Lokana ngibona ngani ngokunye okwehluleka njengomama ongumama womfazi ka president ikwehluleka ekukhulumeni njengabantu elalelwe yisizwe sonke. Ngibona ngani kuyikwehluleka lokana futhi kusivezela sobala ukuthi iZANU PF siyehlulekile ukukhokhela ilizwe leli.
Yena unkosikazi Mgabe ngokubona kwakho uyasifuna yini isikhundla sokuba ngumongameli alubana uMgabe ethe watshona kumbe wasuka?
Kuyacaca njalo kusegcekeni kusobala ukuthi ukhangelele layo kuleso sikhundla ukuthi noma uMgabe angathungi kumbe angathi sechiya kumbe ngathi usefile ukhangelele layo ukuthi abe kulowo mjaho waleso sikhundla. Ngikubona ukwenza kwakhe kodwa endi efuna nje kuyisibusiso esisuka kuye uMgabe yikumbona emvumeli ukuthi kaqalise futhi ukuthi abhode akhulume labantu ehambe senza amarala njengalawo. Ngibona ngani kusuka futhi kuyisibusiso uMgabe is blessing that uyakubusisa.
Kodwa amaganyane wonke lawa amanye esiwabona edlephana kubandla leZANU PF ubona emvumela yini?
Kabangeke bavume kodwa ngamanda uMgabe alawo kuZANU PF. Ngibabona endi ngibone ngani mntungameli ukuqala kwakhe khona lokho okokubhoda ngibona ngani kulelinye iganyana asefuna ukuthi aliqume kumbe bese siba nomsila asezama ukuthi aligume ngoba uyakhumbula ekuqaleni lapho kuqala ukuthi athakhe umjuru waqalisa ngamaranaka nalawo okuhlangana nabantu. Ngibone ngani ezinkulumeni zakho kukhona okunye akadunga kudobha okunanzelela ukuthi kathesa ukhangela ukuthi iganyana elingum nangakwa usefuna ukuthi keke bedile lalo. Ngibona ngani ukubhoda kwakhe ngokunye kokuthi usefuna ukuthi iganyana lingumnangakwa kumbe lingakunywa kumbe lingaphithwa amanyamandla. Ngibona ngani khona lokhu kuya kusona lesi sigaba.
Isikhangele ipolitiki zamabandla aphikisayo abaningi bayavumelana kubana kulesidingo somanyano ngaphambilini kokhetho. Ubona uphumelela nalo manyano?
Kulento ezinye engizinanzeleleyo phakathi komanyano lolu kulezinye izinto ngikhangelele mina ngokubona kwami bekufanele ukuthi amabandla aphikisanayo abambane kodwa kulezinye izinto khona laphana kusakhulunywa ngokubanjwana okumele zinanzelelwe. Ngokubona kwami kathesi sikhangelele ukuthi ngakho uyakhulunywa ngokubambana kwamabandla aphikisanayo kodwa sokusiba lesivunguvungu esivukayo kubandla likaJoyce Mjuru. Ngibone ngani khona lokhana kwenza ukuthi ingqubela phambili yokukhuluma ngokumanyana kume kodwa kuyinto ekhangelela ukuthi kathesi ngoJuni kube yinto esiphume yaba yinto elefinalization ukuthi sokusiya yenzwana. Ngibona uMjuru esima ekuxoxisaneni labanye amabandla elungisa imesi elungisa umonakalo phakathi kwebandla la. Ngenye into enginanzeleleyo engayenza ukuthi ngiqine ngingani ngiyadawutha ukuthi umanyano lolu lungaphumelela. Ngibe senanzelela ukuthi sikhangela ngendaba yomanyano. Kunezinye izinto mtungamili okumele sizikhangele. Sikhangele ukuthi kule ndawo ezinjengemathebeleleni. Imathebelelendi yindawo ebuswa libandla eliphikisayo. Ngibone ngani masisakhuluma ngendaba yomanyano le kuyamele sifike esigabeni sokuthi sithi thina emathebeleleni asingeke sikhulume ngomanyano lamabandla aphikisanayo. Sinendawo ezinjengamashonaland lapho iZanu PF ebambe khona. Ngibone ngani laphana yikho singabambana khona. Ngibone ngani le ndabeni yomanyano kumele sifike futhi esigabeni sokuthi ngubani olamandla ngapi.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo Umthoko. Siyabonga kakhulu. Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Mthokozisi Ncube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga Ntungamili. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ye lingalithola njani ke mahlabezelo khona ngapho ke elikhona mina lapha ke eWashington DC ngiyaphila sibili. Ye ngilenyanga enkulu lapha ke uDavid Mkhabinyana Ngwenya okhona ngale ke okubulawayo. Uhlelo lethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Yebo Dube, hayi ngiyabonga.
Ye kunjani khona ngapho kobulawayo?
Hayi ngapho kobulawayo kulungile, sibona lolizulu kuphela.
Ye lamhla sibili sikhulume ngalo izulu ukuthi sibili izulu elingaka waligcina nini?
Izulu elingaka ngayigcina kudala ngisasengumfana kodwa ngikubona ukuthi leli lilokukhuluma leli.
Likhulumani?
Ye, angithi singathi thina inkosi olobhengulwa walwa ngomkhonto walwa ngezulu wanyamalala. Yikho khathesi sibona kuyukuthi inkosi njengoba isikhona isisiza ngakho khona lokhu yanyamalala ngakho.
Ye, singacaca khonapho sithini baba Ngwenya? Akucace kancane.
Ye, yikho kutsho ukuthi ngalindlela izinto ezimbi zonke ziyageseka, ilizwe liyalunga, izihlahla ezikade zacatsha zizamila, zihlume butsha, namachaphozi azavuka ngendlela elina ngayo.
Ye,
umhlaba uzaba musha njalo.
Ye, singathi okunakanele ukuthi sibili kungamila khonapho kuzihlahla ezalahlekayo. Ngasikhangela izihlahla zokwelapha zingabe ziziningi kangakanani?
Izihlahla zokwelapha into eziqothuluzayo ngumlilo. Umlilo kutsho ukuthi yiyoqothuluza izihlahla zokwelapha ngoba ezinye zitsha kuze kutshele impande zingabe zisamila. Kodwa zona ezo ezintsha ezizamila abantu zizabasiza. Ngoba ukwelapha kutsho ukuthi welapha ngezihlahla ezivele zikhona ezivelayo. Ngokusikhangela kwakho isihlahla kuyakutshela ukuthi lesi sihlahla kwelapha lokhu, lesi sihlahla selapha lokhu. Yikho ngokuvela kwazo kuzavela lokuthi zinganceda njani abantu.
Singathi-ke nxa seziyahluma-ke lezo zihlahla kumbe ngithi seziyamila, kambe ziyamila khonapho-ke ube siuboniswa njani ukuthi hhayi izulu linile sibili nasi sihlahla baba Ngwenya?
Nxa umuntu evele eselapha ungena iganga awudingi ukutshelwa ukuthi isihlahla lesi selapha lokhu, utshelwa ngumoya ongaphakathi kwakho ukuthi thatha lokhu, thatha lokhu, thatha lokhu.
So ubona zani umoya lo uzabuya futhi khonapho?
Umoya uvele uhlezi ukhona nxa izihlahla sezikhona, ungena igusu kuyakutshenisa. Loba ungayisikho kini ufika kwelinye ilizwe, uyafika ukhangele izihlahla, uzakuzwa izihlahla ezelaphayo ukuthi thatha lesi, thatha lesi, gebha lokhu, gebha lokhu. Nxa usuhlangana labantu bakuleyo ndawo uthi hawu ngigebhe izihlahla lezi nizisebenzisa njani, uzafica ukuthi bazangena kuyona leyo indlela oyelapha ngayo lawe. Ngoba ungakhangela nxa sisuka lapho usiya emazweni, uzafica ukuthi indlela abasebenzisa ngayo umsusu eHarare yindlela esebenzisa ngayo umsusu lapha indlela abasebenzisa ngayo umsusu eZambia, indlela abasebenzisa ngayo umsusu eSwazini. Kutsho ukuthi into yonke nje iyahambelana emasikweni lemadlozini.
Ye, siyakuzwa kakhulu kodwa isikhathi sethu hayi sesihambile kakhulu. So ke singathi umdali kumele abongwe njani ngezulu lonke leli lalokho kuyakwenzakala ukuthi izihlahla ziyahluma kumbe ngithi ziyamila kutsha.
Umdali kufanele abongwe ngendlela eyayizolo engathi mina abantu abahambise izilimo zabo kuyiwe chinswa khonale enjelele mhlaka-2 kuyabe kuchinswa abantu abahambise khonale emasikweni.
Hayi ke siyabonga kakhulu ukuthi sibe lawe-ke lamhlanje ubaba Ngwenya.
Hayi mbongi.
Lo-ke zulu kandaba kade kungumnumzana uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Inyanga enkulu ikhona ngale-ke koBulawayo. Nginethemba lokuthi siyahlangana sengomaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ulivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Sing. Homeless, homeless, moonlight's fading on me.
Siyabonga Gibbs. Sengilitshiya okwesikhatshana ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esipha uhlelo oluphathelane lezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabonga ngiyamukela labala lezi uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Upheteni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele indaba yemali. Ngiyakwazi le indaba elethu ukuthi abantu abaningi bathi mina ngisayi echurchi ngenxa yokuthi imali yami iyadliwa khona ngale chechi. Kuba lenkulumo eziningi nxa kumayelane kukhulunywa ngemali, ukukhipha kweshumi, ukukhipha iminikelo ikakhulu kuyabalwa. Ivesi le chapter lenza ibala le bhuku leli abaningi bajayele ukubala. Ngizabala lami uMalakhayi ichapter ka-3 verse ka-10 uthi yena, lethani konke okwechumi endlini yami ukuze kube lokudla endlini yami, njalo nibonani liphuthume libone ukuthi kumbe mina inkosi yamakhosi angisoze ngivule na ifastela lezulwini ngithululele phandle izibusiso ezokuthi awusoze uthole indawo yokuthi uzibeke zonke zikwane. Lapha mbale kuMalakhayi chapter ka-3 verse ka-10. Okokuqala, njengoba ngikhulumile ukuthi nxa kufika endabeni yemali, abantu abaningi bajayele ukulandelela lo mbhalo ethi lingabi izigqili zemali, lingathandi imali kakhulu livelike isigqili semali. Kodwa laphana sasinanzelela ukuthi uNkulunkulu wayengatsho ukuthi lingabi le mali, kodwa wayesithi ukuthi lingabi izigqili zemali. Ngakho lapha into yokuqala okumele sikhayele ukuthi uNkulunkulu wasinika umlayo wokupha. UMalakhayi chapter ka-3 verse ka-10 yani ngiyibalile uthi yena, lethani okwechumi endlini yami. So okokuqala kusho ukuthi uNkulunkulu wabeka engingathi khona indlela yokuthi wabeka inani alikhangelele ukuthi umuntu alethe okwechumi. Okwechumi kithi kungaba ulethe okwechumi ngokwemfuyo zakho, ungaletha okwechumi kulokho okulime emasimini, ungaletha okwechumi kumholo wakho. Kutho ukuthi kumele uhambise lapho okhonza khona. Yilela lo umuntu ohlala lapha eZimbabweni yakhola ukuthi ule bandla laphaya yilo khona. So ibandla lapho yakhona yikho lapho othatha khona okwechumi kwakho ukusa khonakala. Awusoze ukuthatha ukuse kwezinye indawo kumbe sithi kumbe kulo mfundisi otshumayela kakhulu emthandayo ongasomfundisi wakho ukuthi uthathe okwechumi ukusa khonakala uyakuphambanisile. Kumele uthathe okwechumi ukuze lapho kulo mfundisi wakho khona ngenxa yokuthi yikho lapho odla khona, yikho lapho othola khona umuntu okunika ukudla kukamoya. Okwesibili njalo ngiyananzelela ukuthi laphana uNkulunkulu uthi letha endlini yami, kutho ukuthi laphana ukhangelela ukuthi uwona umuzi kaNkulunkulu singathi amabandla alezidingo eziningi. Kulo mfundisi yabe ekhonapho onguye osebenza ukukhangela ethandazela abantu, ishumayela abantu, kumele ukuthi okwechumi lokhela nxa kulethwa yikho okusetshenziswa ukuthi kugcine umfundisi. Lokuthi kusetshenziswe kwezinye isikhathi abanye bathi hayi yonke ayiphiwe umfundisi, kwezinye isikhathi sokuthi kuhamba ngokuthi ibandla linalikulungisa njani. yabe kunjalo kwisikhathi sokuthi ingxayilanda lezinye futhi izidingo. Ngawufundise phiwe lokho ake kuphiwe izidingo ezinye ezikhona phakathi kwebanda sokusetshenziswa lokhuyana kwethuba ukuthi zenze njalo. Ngananzelela ukuthi njalo kuqakathekile ukuthi lathi thina abantu abangabafundisi kumbe ngathi amakomiti abekhangele lokho bethole indlela yokuthi kube mgcebo ukuthi kungene imali engakanani, isetshenziswa njani, wonke umuntu abekwazi khonokho. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi iyanceda ukuthi abantu bebona ukuthi amabandla ngapho ngokuthatha imali zabantu ezisebenzise kuphela. UNkulunkulu ukhuluma ngezibusiso ezibuyayo nxa ubhadala kumbe ukhipha okwetshumi.
Akuyigqibe mfundisi.
Ngizayigqiba ngokuthi qakathekile ukuthi namhlanje sithandazele. Ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi izulu belisina, abanye bagula, abanye bezimkhuhlane, njalo-ke abanye baqalisa izikolo eziphezulu, imfundela ezikolo eziphezulu abantwana besikolo. Ngakho sukubathandazela sibabeke ezandleni zikaNkulunkulu. Siyathandaza baba, sithandazela abalaleli bethu, kulaba abagulayo, kulaba abakhathazwa izinto eziningi. Siyathandaza ukuba ubaphilise njalo ususe yonke imithwalo engabi khona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonga kakhulu.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo lwezokholo. Gapheli umoya umdlali wokugijima uSamukeliso Moyo yena oqhubekela phambili ebonisa izithende abadlali abancane khatshana kulaye. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USamukeliso Moyo yena oleminyaka engamashumi amane lantathu yokuzalwa uphuthe esendaweni yesine kumjaho wesenior women's 10 km race obuyingxenye yomncintiswano we-National Cross Country Championships eqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ngempela viki yedluleyo. Umjaho wesenior women's 10 km ungenwe ngabadlali abalitshumi lathobamnembili njalo onqobileyo ngurudo Monderwa. Kundawo yesibili kube lo Patience Murowe kuthi uBertha Chikanga uphuthe esendaweni yesithathu. Bobathathu abadlali abaqede phambi kamoya bebemele isigaba seHarare kuthi umoya yena obeliqembu elizimele lodwa. UMonderwa uzelwe ngomnyaka ka-1995 okutsho ukuba kule minyaka engamashumi amabili lanye phakathi kwakhe lomoyo njalo bebembalwa abadlali abazalwa ngomnyaka ka-1997 abaqede ngemva kukamoyo loba nje bachiya ngeminyaka engamashumi amabili lantathu. Umoyo oqale ukuncintisa evelese le minyaka engamashumi amabili lanye uthi ukuziphatha yikho okumenza yale lokhu ebonisa izithende abantwana abancane angabazala.
Into engapho ngukuthi imfihlo yidisipline, babe ngabantwana abatshelekayo. I-training ivele ibuhlungu. I know yikho ababe bengakufuni kodwa bengahlala betraina every now and then. Lokungahambahambi because ukuhamba khona kwana uyabedinwana.
Onqobe kumjaho we-senior men's 10 km race nguWellington Varevi owaseHarare kuthi oqede kundawo yesibili nguKenesius Nyamutsita kwathi oqede kundawo yesithathu nguMoses Takarinju ikanti oqede esendaweni yesine nguJacob Mugomeri. Bobane laba badlali baza kuba ingxenye yeqembu elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-World Cross Country Championships oza kujelwa elizweni le-Uganda. UVarevi utshele intatheli zindaba ukuba ulethemba lokuqhuba kuhle kwimidlalo yezizwe zomhlaba le ngoba indawo ye-Hillside ibilungele imidlalo ye-cross country.
Amdlalo right kakhulu but ama-challenges amaningi esikhangelele ukuthi sifisayo indawo ye-cross country simatholile la. So ngiyabonga iBabu ukuthi wazamile ulungise i-cross country yethu kuhlebule. So ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu usinika amandla.
Kucele labesifazane uMonderwa nguye oza kuba ingxenye yeqembu elimela ilizwe leZimbabwe ndawonye loThathenda Ndlovu wakobulawayo yena onqobe kumjaho we-junior women's 6 km race. Kucele le-junior women's 8 km race kunqobe uTanaka Hove weManyikaland kwathi endaweni yesibili bekulodumo Mkhwananzi wakobulawayo. Bobabili uHove lo Mkhwananzi baza kuba ingxenye yeqembu lesizwe eliza kuyancintisa kwele Uganda. Ngimile Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.